Ungabe kuyinto engcono mbijana kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso ZANU-PF kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala njalo kuqakathekiswe ukuhlangana labantu abangama victims of ubudlwangudlwangu be-ZANU-PF kunanzelele njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezaphu hatshi lezanu so kungaqakatheka ukuthi behlangane labafowabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zipra behlangane njalo lenhlanganiso zamachurchi behlangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ngoba bengehluleka ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izanu engahlela ukubana behlangane labantu abasekela iZANU-PF so kuyabe kuqakathekile ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla ami wodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu njalo kuyabe kuqakathekile ukuthi kucace ukubana injongo yamakula la kumbe amanxusa la vele kuyini.
Yiziphi impumela Nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lweZimbabwe?
Ngibona ngazani impumela eyinye engaphuma khonapha yokubana engxenye kube le international inquiry engakhangela kudlwangudlwangu beZANU-PF. Okwesibili kungaba njalo le all stakeholders dialogue ukuxoxisana kwamabandla atshiyeneyo kwenhlanganiso ezitshiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe, udubo lwelizwe, kuludubo lomkhonomi, kuludubo njalo kwezombangazwe, kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitsha kusukela ku-1980, kuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle, iZANU-PF ayibusi kuhle, isibusa njengempisi. Lokhu vele yakuqalisa kudala, so ngibona azanenye impumelo yokuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe, kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi, lombusazwe, lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngeGugu Round.